akula muntu olekhanda elikwaliweyo sibili engasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza into abantu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo nokuningi okuningi okunjalo kodwa-ke sisese nomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyaze imbangela ye-political violence leyi futhi iyayidanisa kakhulu ukuthi ipela silayikakho kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolati ipolati kuyizinto zonezezenza ukuthi lanxa abantu bebe-experience sokuzama ukuthi silunge lomthupha esibalo emzini wethu kugcine kusukalithuba ngakho-ke ngamaphutha engingakusho ukuthi hhayi singathi ahlanganizakho kodwa lathi
Baba Ndlovu, sisiya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu. Udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo njalo sibhizi sibhizintela sidinga ama-supporters udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu phela kithi labezimbabwe labo ngiva lo baba lo wepholazi esithi yena abakahlangani lakho njaninjani njalo kumele abantu baphethe i-root cause i-root cause ikhona i-root cause yi-ZANU PF kube akula ZANU PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo so kuzo yena njengomuntu okupholazi vela kasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye bazabonke ngakho-ke thina abeduma sidlakela sililungisele sibili noma ngubani ozabe ukwenzani sizomelana naye asondaba ukuthi uyenzeni singabantu bezimbabwe sonke
baba Mhambi uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu kanti njalo lina njengabantu abakuPholland kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akuPholland njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo
ngiyakwazi kuyisikingo ukuthi na amagama esiya ekuthethwa emintini lawo ususukuma phambili kuresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngingazibamba njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngendlela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi live libe nokuthula kumele sizwisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni as I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa i-ZANU PF njalo ngifuna wonke umuntu evumelane naye into ubaba uduma oduma angasoze kutshele yona yokuthi thina njengepholazi sike sahlala phansi nomongameli ngiphezulu umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuthi athi o-3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza
Baba Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakusho kuzulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho
mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithothe njalo bakhankase ngethuli kungabi nodlakela kungabi nodlame lo ozovuka udlakela kuthi kungumuntu ovele ophila ngalo ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthe sibone yena lo oziphende ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabeni ke sikhankase ke sithuthe singabantu bezindaba lokhu okomingele kuthi njani njani ingele ivele ikhona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophile emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo kusiya kuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele